idolobho lakobulawayo namhlanje belithunqa intuthu ehitshayo lokuthiswa kwamavili ezimota ngelanga lakuqala elibizelwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi abantu bengayi emsebenzini betshengisela ukukhathazeka kwabo ngesimo esiselizweni. Abanye abantu balimele kakubi batholelwa emakilinika lezibhedlela kobulawayo ngemva kokuqhamuka kokulwisana phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela. Obona ngezempilakahle kaZulu esibhedlela sempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uchaza isimo esisesibhedlela.
Namhla abantu abakade besilwa ama-stay away. Akuzange kwafika abantu abaningi ngapha esibhedlela abalimeleyo. Siyamukele umuntu oyedwa nje, umuntu wayeka simfakile esibhedlela ukuthi akhangelwe kuhle, ukuthi impilo yakhe ingabi phakathi kwengozi. Abantu silethemba amahlabezulu bazakhonona bekhonona ngokuthula, bengaze balwa balimazane, ukulimazana phakathi komuzi wakithi. Bantu kubi, bantu bakithi. Nxa likhonona lingakhononi selibulalana, hayi, khononani lithule lisezizinto zenu njalo kungamalungelo enu lawo, kodwa ukuthi selibulalana lilimazana, hayi, kubi lokho.
Unkosikazi Jessica Ndlovu ohlala elobitshini leTshabalala kobulawayo uveza isimanga esenzakale ekilinika yeTshabalala lapho amapholisa athele intuthu ehitshayo yaze yavalwa ikilinika.
Endlane lakho eThabalala klinika kunzima sibili. Kungizisa usizo ngoba lami ngihambe ngiyisigulane futhi ngiyathola usizo. Ma ngifika ngale, abantu ade besiyaprotesta basika bangena phakathi bathela ithiye gasi. Kwagcina sekunzima kakhulu. Into ezisa ukuthi ngithi bazange bacabangela abanye izigulane ade ziphakathi azifuna zingasayelotshwanga. Kugcine sekunzima sibili. Kungizisa usizo. Iklinikhi ize yavala thina abanye singayelatshwanga.
Evumelana lonkosikazi Ndlovu, unkosikazi Agnes Kayanda uthi wehlulekile ukwelatshwa ngoba ikilinika ivaliwe ngeziphithiphithi zomsindo obusedolobheni.
Ngivuke namhla ngahamba ngayo ekliniki yeTshabalala. Sibaningi but sigcine sixotshwa singaselatshwayo ngoba nabesekulomvukelo obuhlungu kakhulu. Laphana egarajini leTshabalala into engingayibona imota yezane itshisiwe. Abantu kulabade besenza umsindo ngale umgwaqo ovelele edorobheni unzima kakhulu. Jikijelwana ngamatshe, izimoto zitshawa ngamatshe. Lathi sikhule sabuya saphenduka but sesingaselaqiniso lawo.
Umnumzana Ncedisi Mavuso Tshabalala weJohana Mafuyane elokitshini leMaphisa eKhezi uchaza ukuba kubi kwezempilakahle eMaphisa kanye lokudubeka kwabantu ngenxa yokuvalwa kwelizwe nguZulu.
Isimo esikhona esibhedlela saseMaphisa simanga kuhle ngoba odokotela abakho abasebenzi, so kuba nzima kibo ukuthi impilo zabo zisengozini ngoba amaphilisi lawo kumele bawathenge setholakala ngamarandi lama-US dollar. So kuba nzima ngoba leli lizwe alilawo leyo currency, so kuba nzima ukuthi baphile. So siyacela ukuthi uhulumende angenele kusasemasinya, odokotela babuyele emsebenzini ngokuphangisa ngoba isimo sabantu sisengozini kakhulu. Ngiyabonga.
Ukuvalwa kwelizwe kuqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo. Isibhamu sikhala njalo nje elokitshini leNkulumane eTshabalala lesizinda osekule mibiko yokulimala, ukubotshwa lokufa kwabantu. Loka nje uhulumende engakatsho ukuba isimo simi njani uma kulandelwa umthetho. Abamele bathenge imithi lamaphilisi kumavinkili azimeleyo amafamasi edolobheni lakobulawayo kube nzima kibo ngoba wonke vele avaliwe, okulakho ukudala ubunzima kuzigulane ngoba izibhedlela zikahulumende azilamithi, iningi liphephela kumavinkili lawo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.